Kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Alingalitshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka-25 Nkwenkwezi, May Day, Africa Day 2018 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
kakathekile ukuthi sikhuthaze abasha ikakhulu ukuthi bengasetshenziswa njengamatsha yiwo azabe jikwa abantu belimazana ngenxa yokwehlukana wembono masikhangele zombangazwe. Isikhathi esiningi thina abasha yithi esetshenziswa kakhulu njengama-tools e-violence.
Abasakhulayo bakobulawayo bananza usuku lwe-Africa Day ngokusayina isivumelwano sokuthembisa ukuthi abasafuni ukusetshenziswa kwezodlakela. Umkhokheli wecelele MDCT umnumzana Nelson Jamisa ukhuthaza uZulu ukuthi avotele ibandla lakhe ukuze kube lentuthuko kulomhlubulo wesigaba semaNdebeleni. Uhulumende izolo uvumelane lezisebenzi zakhe ukuthi uzakhweza imali yama-allowance ngesilinganiso sokulitshumi lasikhombisa ekhulwini, i-17.5%. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abasakhulayo bemabandleni ezombusazwe atshiyeneyo bathi abasafuni ukusetshenziswa ukwenza ubudlwangudlwangu lodlakela babhale amagama abo kusivumelwano sokuthembisa ukuthi abasoze baphatheke emkhankasweni olobudlwangudlwangu loba ukusetshenziswa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokho kuphume emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Victory Siyanqoba Trust kobulawayo, ongene ngabatsha abavele emabandleni ezombusazwe ehlukeneyo agoqela iZANU PF, i-MRP, i-PDP ekhokhelwa ngunkosikazi Mathibenga, i-MDCT ekhokhelwa ngumakhuphe, i-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, i-NPP, iZaphu, i-PDP ekhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti. Injongo yalomhlangano ngeyokuzama ukubumba umkhuba wokuthula phakathi kwabasakhulayo laloba besekela amabandla ezombusazwe ehlukeneyo, ikakhulu lonyaka ilizwe likhangelane lokhetho. Osakhulayo webandla leZANU PF engumsekeli kaNobhala Jikelele umnumzana Mabutho Moyo uthi kuqakathekile ukuthi abasakhulayo bengavumi ukusetshenziswa njengezikhali zobudlwangudlwangu.
Ilanga lanamhla le-Africa Day njalo sinxusiwe lapha ukuthi sizokhuluma nge-peace. We saw it very fit njengeZANU PF to be part of this event because kakathekile ukuthi sikhuthaze abasha ikakhulu ukuthi bengasetshenziswa njengamatsha yiwo azabe jikwa abantu belimazana ngenxa yokwehlukana wembono masikhangele zombangazwe. Isikhathi esiningi thina abasha yithi esetshenziswa kakhulu njengama-tools e-violence. So njenge-new dispensation ekhona kathesi eZimbabwe ku-government yeZANU PF sithi thina peace kumele iqakathekiswe kube le tolerance.
Isikhulumi sabakhulayo se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube umnumzana Adrian Rendani Moyo uthi kuqakathekile ukuthi abatsha bengavumi ukusetshenziswa kudlakela, babekwazi ukuthi ukhetho lungaphela bazaqhubeka bephila labantu kanye laba bahlukumezayo.
ngithanda ukukhuthaza abanye abatsha lapha eZimbabwe ukuthi sesifikile esikhathini sokhetho asikhankaseni ngokuthula asisebenzeni siqede kudlule akudingi udlame akudingi ukuthi size sinyathelane ukuthi sivumelane noma singavumelani asihloniphaneni singabantu kuzathi sokuzidlulile sizabe silokhu singabantu njalo asithandaneni njengabazalwa eAfrika
osakhulayo olilunga leMRP umnumzana Xolani Ncube uthi njengebandla bazaqinisa ukusebenzela ukukhuthaza ukuthula hathi ukukhuluma ngomlomo kuphela
thina ezi abantu abatsha abasakhulayo asikholwa enkulumeni sikhangela izenzo yebo ungakhuluma ngokuthula kodwa uzakwenza yini ukuthula kwangkhona thina njengemthokazi Republic Party sizama ngamazwi ethu izenzo zethu ziyatshengisa ukuthi simele iMathebeleni simele umthwakazi
umnumzana Mthulisi Ndlovu Magaba wePDP uthi abasakhulayo bayahlupheka kakhulu ngakho kumele basukume bazimele bananzelele ukuthi elakusasa labo liyachitheka besetshenziswa
lesicaba ngento eyi-1 njengabantu abatsha ukuthi thina ite sidubekayo and sibahlala sidubeka mbona ngantu aleli lizwe selifuna ukuthi ke sichiyane nama-politicians langaqeda kaliyo mhlawumbe ke sifake mhlawumbe umuntu ongumama nje ongasikhokhela ngoba ngiyazi ukuthi umama nguye umuntu ongalida uyiba abantu abakwazi ukugcina imuli
ucommissioner we-National Peace and Reconciliation Commission umnumzana Leslie Ncube uqonqosele ukuqakatheka kokulondoloza ukuthula ukuze ilizwe lenelise ukuhuga abafuna ukuqala amabhizimusi
ngingathanda ukuthi ngithi elections are around the corner and as National Peace and Reconciliation Commission if you try it, it's lonely. It's about the peace of Okan. It's very key for economic growth. There is no investor that is actually keen to come and invest in a country of Yerabutula. We remember in the Ruti, but we're asking our way here, who's the Molis. Because those special courts are the frustrated.
Abamabandla ezombusazwe ehlukeneyo babhalelane phansi bethembisa ukuthi abasoze baphatheke kwezodlakela njalo banikeze ukomishina ugwalo abalubhalelane phansi oluyisithembiso njengendlela yokwenza isiqiniseko sokuthi abasoze benze ubudlwangudlwangu ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje umkhokheli welinye lamacele eMDCT uxolo abatsha bemazweni yawezwekazi labensundu bakhuthaza uhulumende ukuba baqakathekise ukuvulwa kwamathuba angabenza bephatheke kuntuthuko ye-Afrika lokubatholisa imisebenzi lapho abangasebenzisa ulwazi lwabo okunengasikuzweni kumaPeter Ntambe eseHarare.
Abatsha abathi sebefuna ukubona amanyathelo azwayo asekela intuthuko yabo ngoba iningi labo lisebenza gadalala ukuthola imfundo yaphezulu kodwa abathi sebegqibe izifundo imisebenzi ingavuki okwenza ukuba abanye becina sebesetshenziswa kudlakela lwezombusazwe. Umcebisi Ndlovu uqhuba izifundo zesesoloji njalo uthi leli zwekazi kumele lilwisane lodubo lwenkohlakalo lokufumbathisana.
Sifuna ukuthi kulungise ukuthi corruption istoshwe qalise ukulinywa sibe self dependent isifiso ukuthi sithuthuke siAfrica lathi ukuthi masiphuma siqede university sikwazi ukuthi ifuture lethu elakusasa ukuhamba kahle phambili.
Unombeko Ngwenya ngosakhulayo ofundele eze athe lolimi lwesiphuthukezi yena ukhala ngokuthi njengoba imisebenzi ingatholakali kangaka kuba nzima kwabatsha ukuphatheka kuntuthuko yezwekazi leAfrika.
Ngikhangelela ukuthi ngiqeda ngithole umsebenzi iloba ngingatholanga umsebenzi ngenelise ukuthi lami ngiqale umsebenzi ozathi wenze abanye abantu labo baqhatshwe ngelakusasa. Senelise ukuthi sibe le kusasa elihle iAfrika yethu iphumelela ithuthuka.
UMalcolm Noriarwa oqhuba izifundo zebanking lefinance uthi icebo elihle lona lelo elokuthi abatsha benelise labo ukusungula imisebenzi besekelwa ngohulumende kuleli zwekazi.
Nxa sikhangela kathesi abasakhulayo abaningi kathesi bahlezi elokishini and mostly vele abaningi bakhona sebenzisa ama-drugs of which nxa sikhula so asoze into esingabe sizikhangelela zona lezo. We-expect ukuthi nxa umuntu esithi sekhula early 20s abe sethola ama-opportunities okuphila.
inhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union ilohlangothi lwabatsha elisinimicijo emayelana lentuthuko yabo. Kodwa leli zwekazi lokhu libhekana lenkinga yokungaphumeleli njengalokho okukhangelelweyo kubangela izizathu ezithiyeneyo ezigoqela impi zomdeni, ukungahlaliseki, ukungathengwa kuhle kwalokho abakuthengisayo lokwehla kwentengo yomnotho wayo okufana lezenjiwayo ezinjengekopa, amafutha ezimota, uranium lokunye emhlabeni jikelele. Kunye lokubhidlika kwamafekithali alungisa impahla osokwengezelela inani labaphila ngokuthengisa esitaladeni. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Yebo, 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook kukhathi lethu ele-VOA Ndebele. Umkhokheli welinye lamacele eMDCT umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu edolobheni leGwanda ukuthi avotele ibandla lakhe ukuze kube lokuthula lentuthuko kulomhlubulo. Uthi umongameli Mnangagwa kalawo amaqhinga okulungisa indubo ezibhekane loZulu eZimbabwe. Okunengi asikuzweni kuAlbert Ncube eseGwanda.
Ekhuluma embuthanweni wabalandeli bebandla lakhe enkundleni ephelandaba, uJamisa uthi uMnangagwa useluphele njalo kulo ukuthi angakulethela uZulu weZimbabwe osele iminyaka edubeka. Amazwi akhasekelwe ngusikhwicamfundo uWelshman Ncube othe uZulu akumelanga akhohlwe ngombhuqazi wegugrawundi owalethwa ngumnankagwa labanye bakhe. Omunye wabekulomhlangano umnumzana Dennis Moyo udule themba lombuso kaChamisa.
Engunanzelelayo ngabantu abalapha mosi nginanzethatha abaningi lapha ngontanga okunjengisho ukuthi khona i-young generation ngibona engani ile future engcono nxa ikhokhelwa ngabantu abatsha. Ngoba nxa nginanzelela esikhathini esiningi besikhokhelwa ngabantu abadala, abantu ababatsha besuka abalutshwane emhlanganweni yethu. Engunanzelela njalo ukuthi khathesi abantu abasha ngobuningi babo ebesengifundisana labo ngalesi sikhathi khathesi abantu asebebhalisile ukuvota okusinika ithemba lokubana upresident kumele selishamisa ulawo amandla kubana lumnyaka athathe intambo zombuso abe ngiyo president eZimbabwe.
Umnumzana Mlungisi Ndlovu isakhamuse eGwanda udizana uPFA elathuba lokunqoba eMandebeleni lonyaka.
Uchamisa usithembisa obuhle kakhulu ngoba usithembisa kalabandlululo kazanga athi uteni amashona ngamashona amaNdebele uyasibambanisa singabantu. Zanu PF yayisenza besithembisa manga. Uchamisa uyasithembisa eMandebele uyihope.
Uchamisa oqhube omunye umhlangano emawabeni namhlanje ekuseni uthe okunyaza kwenza ukuthi abafundi bemfundo yaphansi abayubhadala esikolo kukanti imali yohlobo lwama-bond notes iza kulahlelwa egodini. Uchamisa obesemabhisa izolo uzaqhubeka ngomkhankaso wakhe ezansi yemandebeleni ngokuya e-Bait Bridge kusasa. Ngimele iStudio 7 emajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Uhlelo lwe-Live Talk lamuhla sihlolisisa ngokujulileyo usuku lwe-Africa Day ngesikhathi amazwe amaningi awezokazileli agoqela iZimbabwe esehluleka ukugcwalisisa izifiso zikaZulu. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Inkokheli yebandla le-National Patriotic Front, NPF, kobulawayo yamukele ngenjabulo enkulu abakade besekela ibandla le-ZANU-PF labakade bengabe MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube asebecabange ukuba ngamalunga aleli bandla. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Lokhu kuvele emhlanganeni waleli bandla obukobulawayo namhla emini lapho inkokheli yalelo bandla eveze ukuba uZulu eziqintini eziningi zelizwe usejabulela i-NPF. Unkosikazi Rosie Phiri, umsekeli kanobhala jikelele kuhlangothi lwabo mama, uthi ibandla lamukele amalunga amabandla lawa amaningi.
So bathi ngendlela abahlukuluzwa ngakhona kuzani PF la ngendlela yokuthi ngama primaries bafica amabizo abengekho kwathi abona they are not in the structure bona bebasakala beyi district isiphathwe sesikhona ngale. So bona babona ukuthi ay khanya abantu labana kababa qhakathekisi as abantu abamele bevotele ibandla labo basebesithi sebefuna ukujoyina i-NPF ngoba bayizwile ukuthi kulibandla eliqhakathekisa wonke umuntu. So baqala basibiza beyi-leadership bebalutshwane basebesifakela ilanga lange Saturday last week sasesihamba siyababemukela ke bebaningi babekuma-over 200.
Umnumzana Felix Chindori ohlala ku-Ward 15 kobulawayo uthi esiqintini sakhe bayajabula ukuthi abantu bayasuka kuZANU-PF besiza ku-NPF.
Alright, into esijabulisayo ukuthi abantu bayasuka kuZANU besiza ngobuningi babo ku-NPF. And sisaliswe lomsebenzi omningi kakhulu ukuthi abantu beze kithi and abantu bayijabulela kakhulu NPF.
Ebuzwa ukuba ibandla lakhe lizakwenza na ukhetho lwama-primary, umnumzana nasisiyo Elijah Makhulumo olilunga le-Central Committee uthi abasoze benze lolu khetho.
Njengepathi esanda ukusungulwa, thina asila ntuthwa ngama-primaries esizawenza. We are an organized party. Iparty leyo ukuthi abantu balomzwa ngedwa ukuthi vele ngase siya ku election lapha. It will be by consensus. Consensus in terms of capability. Abantu ngokwenza kwabo ukuthi khona abantu ezizabafaka ezikhundleni lezi ezizabafaka kuma ezizabafaka kuma different constituencies or whatever it is. Kuyabe in terms of capability. Uyagwanisa yini ukuthi uyimele iparty ye NPF.
Umgcini sihlalo we-NPF elizweni, unkosikazi Eunice Sandi Moyo, uncome imisebenzi yobukhokheli bakobulawayo esithi lokhu kuveza ukuba leli bandla lithandwa ngabantu eziqintini. Wazisele umbuthano ukuthi lapho ibandla eliza kwethula inkokheli emphakathini owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Gabriel Mugabe bazamnxusa abe khona emcimbini lowo lapho azavalelisa khona abalandeli bakhe aveze njalo ukuthi kwenzakalani ngesikhathi esusa embusweni.
Ye ubaba siyamfuna abe khona ngoba thina njengabantu abakhe sifuna ubaba azosivalelisa asitshele konke okwenzakalayo ngoba abantwana bakabakwazi ukwenzakalayo. Sikubona kuyindlela yokumbonga lathi sizazuza isikhathi sokuthi simbonge esisebenzela emhlanganweni. Simbonge ngokukhulula ilizwe leZimbabwe ngoba mina ngibona kuyikho okuqakathekileyo. Nxa uvele ungafundisa abantu into eliqiniso, abantu bacina belibone iqiniso. Ongeke uqamba amanga suku zonke, bazaze bakufice ukuthi uqamba amanga. Banenge abantu baphuma kuzanu PF bebuya ku-NPF, and you are so grateful to those people because they are seeing the light, and you are welcome them. Siyabafuna ngobunengi.
Inkokheli ye-NPF iveze injabulo enkulu ngosekelo eluthi lutholakele phakathi kwamaviki amabili edluleyo esokubanike idlabuzane lokuqhubeka bephatheka kwezombusazwe ngoba bebona besesele ndima abangayidlala laloba iningi lengcwethi zombusazwe zisithi leli bandla kalila elakusasa elihle ngoba lawonelwa ngomgabe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu abaningi baveze ukucunuka phezu kokwenzwa kukamsekeli kamphathi ntambo wezemali umnumzana Terence Mugube, abambona eveze ukungahloniphi abaphila legcikwane lengculaza ngokuthuka akwenze umnumzana Tendai Biti izolo emsakazweni weStar FM. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Umkhube uke walahla umlomo ensukwini ezimbala ezedluleyo ethi umkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDCT umnumzana Nelson Chamisa kasoze avunyelwe libutho ukubusa loba engaze anqobe ukhetho. Uphindile umkhuba wakhe wokutshekisa inkulumo lapho kule ngoqo yempikisano lomnumzana Tendai Biti kuhlelo lomsakazo oweStar FM olwe-263 Express. Ababili laba bebexoxisana ngesimo somnotho weZimbabwe emizameni yokudinga ukuletha amacebo okuthuthukisa. Umkhube ucine ecaphukela uBiti ngendlela amphendule ngayo emthe isiphukuphuku esingaziyo esikukhulumayo. Kulapho-ke umkhube acaphuke khona esebuza uBiti ukuthi unathile yini amaphilisi akhe awe-HIV. UBiti uthe ebuzwa lokhu nguye oqale umkhube ngokumtshela ukuthi uyahlanya, uthe yena uzibona engaphambanisi lutho ngoba yizo indlela zokuxoxisana ezisetshenziswayo umuntu nxa efuna ukuthi umbono wakhe uzwakale.
Izizukulwane zeZimbabwe ziyangiphendulela, angila okudlula lapho. Indlela engikhulume ngayo iyavunyelwa, angizange ngeqe umzila emthethweni yokuxoxisana lokuphikisana.
Ingcwethi ecibungula ngezombusazwe umnumzana Ostados Ndlovu uthi amazwi kamkhube aveza sobala umbono kahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Into ayenzileyo okuqala ayikho emthethweni, emthethweni abathi defamation of character, ukuthi utshele umuntu istatus akhe kakhulu ungalaproof. Okwesibili, into ezwe ngumkhube ingaphandle komthetho or ngathi mina isintu ikakhulu mayelana lebandla lendawo yokubandlululo, kubandlululwa abantu abaphila ngegcikwane le-HIV and AIDS. Njalo kulusizi ngoba kuphuma emuntwini ongu-member of parliament.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Mcebisi Mudimba uthe sekukaningi umkhube elahla umlomo engajeziswanga ngabomthetho okuveza ukuba ukhuluma emele uhulumende osembusweni.
Umkhube kufuze akhule akhulume inkulumo eziqondileyo njalo azithibe, ananzelele ukuthi baningi abantu abaphila negciwane le-HIV lapha eZimbabwe. Lokhu njalo kutshengisela ukuthi bayalulaza indaba zabantu abaphila nemikhuhlane etshiyeneyo njalo ngezinto asizikhulumile sokufuze bamphumuze kancane nxa bekhangelele ukuthi bakhange izinhliziyo zabantu kukhetho oluzayo.
Kodwa osakhulayo waseHarare unobukhosi ngema uyamvikela umkhuphe esithi ubithi nguye omqalileyo ngokumtshela ubuhlanya.
Akukhulumileyo umkhuphe akuqondanga, kodwa kungenani ubithi layo uphambanisile. Ngeke uthi uxoxisana lomuntu ubususithi ukhuluma njengomahlekisa, kutshengisa ukuthi kakwazi ukukhuluma laye.
Istudio 7 kayisenelisanga ukukhuluma lomkhuphe ngoba ucingo lwakhe belungadojwa ukuze avikele emazini ensolo aqondise kuye ngabantu ikakhulu enkundleni zokukhulumisana lezokuzilibazisa ebulenjini ezinjenge Facebook, Twitter lezinye. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngu Gibson Bebe.
Ukhulumende izolo uvumelane lezisebenzi zakhe ukuthi uzakhweza imali yama-allowance ngesilinganiso sokulichumi lasikhombisa ekhulwini i-17.5%. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yamatitshala eZimbabwe Teachers Association, iZimta, umnumzana Sifiso Ndlovu.
Ye, limkotelo kanti ukuthi inkundla ye-MJMC ngelanga layizolo ilobele phansi isivumelwano sokuthi yamukele i-17.5%. Imali le i-17.5% efakiweyo ifakwe njengemali eba imali nje ekuzothoba ubuhlungu bokuswela imali kade kusohlangene lama-civil servants akhona elizweni. Ye, ingasiyo mali okuthiwa ingezelela iholo. Iholo lisebenzi lokhe linjalo. Okungezelelweyo ukuthi imali leyo ifakwa njenge-allowance ezabuya phezulu kwemali yonke eholwa umuntu osebenzela uhulumende, kuhlanganiswa iholo lakhe, imali yokuhamba kanye le mali yokuhlala ezindlini, i-accommodation allowance, kanye le mali ke ye-transport. Ibuye njalo kulabo ababe besemakhaya, ihlanganiswe le mali e-rural allowance. Phezu kwakho konke lokho besekusengezwa ke i-17.5% nxa kuthe kwahlanganiswa. So i-special allowance ke leyo mali.
Ukutsho ukuthi zonke izisebenzi zizayithola kungakhathalekile ukuthi zisemaphandleni kumbe edolobheni.
Ye, kungakhathalekile ukuthi zisemaphandleni kumadolobheni kunjalo sibili. Kanti-ke zisemaphandleni kuzathuthuka kancane nangu phela eyazo ivele ihlezile ile-rural allowance. Bangahlanganisa i-rural allowance leholo, babe bahlanganise le-transport allowance, le-accommodation, i-housing allowance, kutsho ukuthi eyabo imali i-17.5% yabo eyabo ingathi siphezulu kancane.
Nxa sisikhangele naleyi 17.5% izakhuphula okunganani, asithi umuntu uthola iholo eliphansi kakhulu engathola malini?
Okwamanje engazenza ukutsho ukuze ngingaze ngachaya phela uvile ubuya ngisho utheleyo, kodwa sikukhangeleleyo ukuthi nje imali le kayikasomali eningi kakhulu ukuthi singachaya umpululu ngayo.
Hello ke, ngumnumzana Sifiso Ndlovu, unobhala jikelele wenhlanganiso yamatitshala eZimbabwe Teachers Association, iZimta, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
We're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man. Yeah.
Africa Unite, ingoma kaMoyi uBob Marley sigqibela uhlelo, kodwa singakehlukani wathi ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo. Abasakhulayo bamabandla achiyeneyo kobulawayo bananze usuku lwe-Africa Day ngokusayina isithembiso sokuthi kabasoze basetshenziswe kwezodlakela. Umkhokheli wecelele MTCT, umnumzana Nelson Chamisa, ukhuthaza uZulu eGwanda ukuthi avotele ibandla lakhe ukuze kube lentuduko kulomhlubulo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama ngoChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.